lo la la bat bepele bekale lo msitindo beli yonga lokuthi kuye ugcina ukuzuma akhishwe jene. So njengoba nje kungenzakala khona lokho kunzima ukuthi umuntu abe clear ukuthi ngikhona umsindo lo usuthi uphela yini. So I angibona ukuthi singakhuluma mpela ngokukhululeka ukuthi uzokuphelile. So abantu babe becabana ukukona ukasinye esikhathini nje ubone ngani banomanye usevumele ukuthi wehluleka kade ubhizi wenzani uyaplana ngoba kunalo kunaleleli liphepha belisekulepha nje elinikeza i-government ekaRamaphosa amalanga amaviki amabili ukuthi akhuphe uZuma ejele ifukuye ukuthi liphepha lamaqini elivele ebantwini abayivavele beqala lo msindo kusho ukuthi akukapheli
ungathini okwenzakala eSwatini.
Ya, eSwatini inzima kakhulu kodwa ke kulinyathelo eliya endaweni eRight, endaweni enhle ukuthi kube nokungani kuba khiyetwa kulungisa indaba yokuthi kukhulunywe kuzwisisana. Noma nje sikazi ukuthi iSADC as you know ayitrayelanga ukusiza mani okupheleleyo experience yeZimbabwe. Lapho vele nje wokubala uphume khona izinto eziright isatiki khona khonapho so asikholwele ukuthi kuzolunga kodwa for now akukho lula ukuthi sithi kuzophuma njani kodwa ama-steps in the right direction ala asethethwe kule khangalelo lokuthi kuzolunga.
Singabona okwenzakala eSouth Africa leSwatini kutshintsha eleZimbabwe kumbe umhlubulo wonke nje we-Africa.
Kakhulu kakhulu ngoba iSouth Africa lilizwe elilusizo kakhulu lilizwe elinothileyo akakhulu kazi ungavele usebenzise umzekeliso weZimbabwe nje kuhle ukubonisa ukuthi lapha kungaba yinkalakatha yenkinga ngoba abantu beZimbabwe baningi balapha basebenza bagcine babheke abasekhaya ngalokhu abakuthola la njalo futhi abakhona lekhaya nabo babuya bezodinga izinto ngapha izinto eziningi esizitholayo sizithola khona ngapha eSouth Africa ngama-export so kungalimaza mpela amazwe amaningi